sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 3 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi eZimbabwe elithi lilinde ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye nempumela yalo.
Nambo ke ababalisi bedemocracy abahlala besitshela thina ngapha kubana asenzi kahle, sesikhangele kibo phela ukubana bolo tuna kuyini esingakufunda.
Ingcwethi ezicobongula izombusazwe zihlaziya okuningi ngalolu khetho.
UDonald Trump yena uvele ngizomabhizimusi ngabantu abathanda ukuthi bavikele amabhizinesi abo lokunye nje okungabe kuphathelane lomnotho. UKamala imbali yakhe ngiyokuvikela amalungelo abantu.
Sizakuzwa umlando womunye wabancintisa kukhetho lweMelika, umnumzana Donald Trump, lezinye eziphathelane lalolu khetho kuwona lo umsakazo. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi yalindele ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo. Ukhetho lweMelika lungolwesibili oluzayo njalo kuncintisa umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump weRepublican Party. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nanxa eleMelika lidume ukukhuthaza ukhetho olukhululeke lokuthula emazweni omhlaba, abalandela lolu khetho bathi sekuye kwaba lokuthukana phakathi kwabancintisayo laba umnumzana Trump lonkosikazi Harris. Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF njalo ngumeli wephelandaba edalela ephelamende uthi bandla lakhe yilo elilokuthula ukwedlula amabandla eMelika.
Siyabona ukhetho olweMelika solufikile soluseduze. Nambo ke ababalisi bedemocracy abahlala besitshela thina ngapha ukubana asenzi kahle, sesikhangele kibo phela ukubana sibone ukuthi nakuyini esingakufunda mayelana nge-democracy. Sibona ekuqaliseni bafuna ukubulalana, omunye wabo oncintisayo umnumzana uTrump aphosa dutshule kumbe sokukabili kumbe kathathu. Sibonile sokutshiswa ngama-ballot box kwezinye indawo. Into zangona zimanga kuhle. Bafisela ukhetho oluhle olulokuthula njengalolu khetho esalwenza eZimbabwe.
Isikhulumeli selinye icele lebandla leCitizen Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi ukuthi ibandla lamademocrats ufisa linqobe ngoba lilobudlelwane lamanye amazwe.
Amademocrats watshengisa ukuthi ale concern yedemocracy emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana uTrump kanye ungani ugxile kakhulu ekufocuseni endabeni zokuthi iAmerica iphumelele, abantu abase-America baphumelele. Abademocrats yibo ke abatshengisa ukuthi bebengaba lozwelo losizi lokunanzelela nje lokusekela inhlelo zedemocracy kwamanye amazwe angaso-America.
Kukanti ibandla le-lead party elikhokelwa unkosikazi Linda Masarira lalo lithi lisekela unkosikazi Kamala Harris. Unkosikazi Roselyn Ncube isikhulumeni saleli bandla.
Thina njenge-lead party siyamsupporta sibili umama uHarris la ekhampeni abantu abesifazana sizwakale lathi elizweni ebuse la libone ukuthi khona omama laba bakwazi ukubusa ngokuthi vele umuzi ngumama. Umama uHarris labamnika isikhathi ekhulume lokho ofuna ukukhuluma abantu bekuzwe behambe bemvotela. Thina sisupporta umama uHarris sithi khona ngeTuesday kawini.
Umkhokheli wemthwazi public party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kweleMelika kulabudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho njengalokho okwenzakala eZimbabwe.
KweleMelika basesengcono bona kababulalani kabatshayani lo lalo uthengisa ama-policies akhe ebantwini, abantu bamvotele ngoba bayamthanda. Kodwa ungakhangela kwelakithi eZimbabwe kuba yinto ehlukileyo kakhulu. Ukhetho lujonjwa minyaka yonke uzananzethu. IZimbabwe ayikazibe the free and fair election since 1980 kuzofika namhlanje.
Izijeziso zomnotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF yiMelika ngeke zesulwe loba ngubani ozonqoba phakathi kwalaba bababili. Ngumbono kamnumzana Innocent Dibale okhokhela ibandla le-EFF eZimbabwe.
e foreign policy yabo isozichintshe noba ungabamba ungawina kumbe uTrump kumbe uHarris akulalutho oluyajintsha iZimbabwe ayisoke ithole encedo ngama election ngempumela yama elections ayo eAmerica ama sanctions baza continue bewayengezelela obaza continue nje bewagcinile khona phana
Ilunga le Freedom Alliance umnumzana Thabani Juma uthi umnumzana Trump uzanqoba.
Trump ungumuntu ongani kasekelani lezimpi eziqhamuke phakathi kwamazwe angu-4, iRussia, leUkraine, kuzobuya iIsrael, leHamas. Kungabangela ukuthi kona uTrump angene ofisini. Ngoba abantu nxa bevota izikhathi eziningi babe bengani bathi bazwela ubani.
Umnumzana Mathew Bubesi Sibanda enye inkokheli yebandla leZaphu uthi umnumzana Trump kangena azovikela ukuthi ungabi lempi yomhlaba.
Ukhetho lase-America lolu olukhona ngendlela mina engibona ngayo uTrump ngoba nguye umuntu embona elombono wokuqeda leyana impi esidihlise izakhiwo ezinkulu ezinenye. Njalo Trump uma engangena ngibona umuntu ongani uyazwisisana lokukhuluma loPutin ukubana impi phele kuze impi ingamemetheki kube le mpi yomhlaba.
Izigidi ezedlula amathuma esithupha sezivotile kudala lanxa usuku lokhetho lungakafiki ngohlelo le-early voting. Ukhetho lweMelika luphambi kwakusasa ngolwesibili. Ngiyimenesithu 7 igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Ngohlandla lapho esihlaziya umlando wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka lamuhla sicubungula okamnumzana Donald Trump eminyakeni eyisishiyagalolunye kuphela usesole iziphathamandla zebandla lakhe le-Republican Party waliguqula ngendlela ayifunayo njalo wengezelela ukungezwanani ngemibono elizweni leMelika. Intatheli zindaba ye-VOA uTrina Trin usethulela lolu daba ngokuphindela kukamnumzana Trump enkundleni. Kudaba olutolikwa yini usithandekile Mhlanga we-Studio 7.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
umsakazo we-Fox News usungathe ukuthi owayengumongameli umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika.
Kwakufanele kuphelele lapho kodwa akusabanga njalo ngoba umnumzana Donald J. Trump umongameli wesi-45 kwelemelika wayengafuni ukuvuma ukuthi unqotshiwe.
If you count the legal votes, I easily win. If you count
ungabala amavoti asemthethweni yimi enginqobayo kodwa ungabala angekho emthethweni bengazama ukusiqila.
Wathi mhlaka 6 ngoZibandlela 2021, umongameli wakhuthaza abasekeli bakhe ukuthi befole baye esigodleni seCapitol ukwenzela ukuthi iCongress ingemukeli impumela yokhetho.
Siyalwa kakhulu, ungekela ukulwa ngamandla, awusoze ube lelizwe futhi.
Okwalandelayo ngokungaze kubonakale eMelika okwabangela ukuthi umnumzana Trump etheswe amacala okuzama ukuguqula impumela yokhetho ngohlelo lwe-impeachment kabili. Ukuphikelela kwakhe lokungafuni ukuthi ehlulwe kwakungokomuntu owayengafuni ukuthatha inyathelo elijwayelekileyo.
I think what you see is somebody who passed incredible confidence.
Ngibona sengathi lo ngumuntu ozithembayo kakhulu ngombono wakhe.
URus Bettner lo Susan Craig zintatheli zindaba eziphenya indaba njalo ezaloba ugwalo oluthi Lucky Loser olungancomi indlela umnumzana Trump aphathiswa imali kayise eyenza ukuthi abe yisinothi esisezingeni lamabhiliyoni.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject areas.
Kusukela ngeminyaka yama-80s, kakaze athembe abantu abalobuciko kuhlandla lwendaba ezithile. Uyazama ukubakhulela ukwenzela ukuthi kube le mpumela ayifunayo.
Izakhiwo zikamnumzana Trump zazilotshwe ibizo lakhe ngamabala amakhulu aligolide okwakutshengisa ukuzimisela kwakhe lendlela azibona ngayo. Nanko amazwi kankosazana Craig.
He was worth $200 million when he would talk. There was an interview he gave to the New York Times and that grew to
wayevelesele mali efika izigidi ezingamakhulu amabili zamadola lapho ekhuluma lentathelini zindaba ze-New York. Kodwa eminyakeni elishumi eyalandelayo watshela abe 60 minutes ukuthi kwakungamadola ayibhiliyoni eyodwa. Wayesevame ukukhuluma okuchiyeneyo.
Umnumzana Trump waba yintshantshu ekutheni abantu bemnanzelele lokuthi abe lodumo njengosomabhizimusi, abantu bengasebenza laye bephumelele. Wenza izigidi lezigidi zamadola ngebizo lakhe, kodwa lanxa wayephumelela kwakukhona okungalunganga. Amankampani akhe aqala ukubhidlika njalo abhaliswa ngokusemthethweni ukuthi awasela mali. Indawo zakhe zokubheja ezamakhasino lazo zalahlekelwa imali, avalwa wonke. Kodwa wathutsha ngohlelo lukamabonakude olwe The Apprentice olwaba lodumo.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Sengincintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika, njalo siza kwenza ilizwe leli libuyele esimeni salo sokuba lesithunzi emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Trump wayengaxolisi njalo ezimisele.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Nxa eMexico lileta abantu balo lapha, alileti abangcono. Lileta abadala amacala, abadlengulayo. Kodwa abanye, ngithemba ngabantu abalungileyo.
Njengomongameli, umnumzana Trump wakhetha abehluli bedale eliphakemeyo, abancedisa ukungenela kwisinqumo selungelo lokukhipha izisu.
The U.S. death toll now above.
Sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu, 150,000.
Ekuqaleni komnyaka ka-2020, umkhuhlane we-COVID-19 walinga umnumzana Trump, wancedisa ukuthi kulungiswe masinyane imithi yokulwisana lalo mkhuhlane. Kodwa watshela ingcwethi kwezempilakahle ukuthi kufanele abantu bemukele umjovo womuthi we-bleach ukubulala leli gciwane. AbeMelika abedlula izigidi eziyisithiyagalolunye bahlaselwa yilo mkhuhlane. Ababhubhayo bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 230,000. Abavotayo bakhetha umnumzana Biden ukuthi abe ngumongameli. Esephumile embusweni, umnumzana Trump wetheswa amacala amaningi njalo ngowakuqala umongameli ukuthi atholakale elicala. Kodwa udumo lwakhe lulokhe lumemetheka. Waphepha kabili bezama ukumbulala kuwonalo umnyaka okwakhuphula ukuzwanana kwakhe labamsekelayo.
God has a plan for Trump and
uThixo ulecebo lomnumzana Trump. Waphepha ngoba kulesizathu. Ithemba leso sizathu ngesokuthi abe ngumongameli we-47.
Umnumzana Trump owaphathisa ukubhala ibhuku le-The Art of the Comeback engabe eselungiselela ngempela ukuphenduka futhi ngendlela enkulu kumlando wezombusazwe eMelika.
Umsakazo we-Studio 7 walethulela umlando omunye oncintisana laye unkosikazi Kamala Harris ngolwesihlanu.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazo wakho we-Studio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyefika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni we-Studio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela i-VOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X ne-VOA Ndebele WhatsApp channel. Khona njalo ebulenjini be-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ukuhlaziya okuningi ngokhetho lokudinga umongameli weMelika, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tim Muringayi, ingcwethi ecubungula izombusazwe engoweZimbabwe ohlala eMelika.
Okwakathesi akukacaci ukuthi ozanqoba ngubani, ngoba siyakwazi ukuthi unkosazana Harris Ngantua, she has punched above the weight. Ngoba siyakwazi ukuthi she's been campaigning for the past 3 months kuphela and uMnumzana Trump for the past 10 years. So yikho ngantu abachiyana khona, but soku ngutshiki lobhanqwa kathesi ngoba ngu-6 lo-9 kuma-7 states angantwa a-critical bachiyana ngantu ngama-2 points, 3 points, ngama-percentage points. So khonapha hhayi ngantu kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi mbani ozanqoba. But into esiyibonayo kathesi kuthiwa more women have voted okakathesi more than they have ever done, and new voters kwamanye ama-states. In Georgia kuthiwa kule 500,000 new voters, so hhayi kuyahanjwa, and they are mostly women. Singakhangela abantu abansundu, lama-Latinos, and all these other people ngantwa bebesebefuna ukuvotela uMnumzana Trump. But ngesonto sizwe bephothoza abantu abamnyama, ama-Puerto Rican, lani. So angikwazi ukuthi khonokho kuzanceda ubaba uTrump mbeni kuzanceda uNkosazana Harris.
Udaba lwabantu be-Puerto Rico lolu siyibonile, yebo omunye osekela uTrump esithi abantu laba bayingcekeza. Kodwa sabona uMongameli Joe Biden ephendula lawo mazwi esithi ingcekeza ayibonayo ngabantu bakaTrump, abasekeli bakaTrump. Awuboni lokho kungaphazamisa uKamala Harris yini? Ngoba sike sabona kukhetho olwedluleyo unkosikazi Hillary Clinton laye echaza abasekeli bakaTrump ngendlela efanayo, okuyinto abanye abathi badala ukuthi anqotshe kukhetho.
Engikubonayo ngathiwa ku-different ngokuka Nkosazana Hillary Clinton, laphana nguye owayecontesta against uMnumzana Trump. So khonapha kwaba yi-deciding factor ukuthi abantu batshintshe umumo bavotele uTrump ngoba babetshela ukuthi yingcekeza. Okakathesi ngibona ngathiwa it's a different situation ngoba uBiden is not contesting kathesi, uMnumzana Harris nguye ocontestayo. But siyakwazi ukuthi i-Republican Party lo Donald Trump bebefuna ukubabopha bonke bebabili, besithi yikho kucabanga kwabo. So mina engikubonayo kathesi ukuthi abangantu ababesekela uTrump vele basekela uTrump, abasekela uHarris vele basekela uHarris. Ama-independent voters, lamanye ama-Republican voters ayefuna ukuvotela uNkosazana Harris, ngantwa kuzaba le problem khonapho. So hayi, the race ngantwa is too close to call okakathesi ukuthi engadliswa yikhonokho yini, ngoba sizweka izolo uTrump esithi uLiz Cheney, umtaka former Vice President Dick Cheney, kumele bamfake phambili bamdubule and all these other things. So izintezinjalo. And then uJD Vance wabuya wakhuluma wathi abelungu abaningi ukuthi bangene to these Harvard institutions kumele batshintshe their genders. So inkulumo ezinjalo hayi kuyahanjwa this time around, but ngolwesibili siyabe sesile clear picture ukuthi embani ozanqoba.
Kukhetho olwedluleyo uTrump sibone esala ukuthi unqotshiwe, kwagcina kusiba lodlakela edalele ephalamende eCongress. Lolu khetho ubona luqhutshwa kuhle yini kuze kuyephutsha kungabanga lodlakela olufanayo?
Hayi, mina angikuboni, ngoba ngibona ama-security agencies ngantho amelele khonokho. Abantu angantho abalomsongo vele bamelele bona laba, ngoba siyakwazi ukuthi abaningi bangikhona basejele, abanye bamelele ama-court date, abanye sebephumile ngoba amacala abo ebenikwa ama-4 years, 5 years. But asikababoni kuma-social media ngantho bephambili besupporta uMnumzana Trump. So ukuthi bazaphinda yona le nto, hhayi kathesi ngantho i-National Guard lama Congress people ngantu abalungiselele into enjalo.
Lowo ngumnumzana Tim Muringai, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Ohio eMelika. silokhethi kudaba lunye umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust uthi impiko ethulwa ngabancintisayo laba igcile kakhulu kumisebenzi yabo ababeyenza iprofession.
Nxa sikhangela ukulungiselelwa kokhetho lwe-America siyayinanzela imbiko ephumayo ukuthi uDonald Trump loKamala Harris nxa besethula imbiko yabo ilokutshiyana kakhulu. Singathatha umzekeliso, uDonald Trump ukhuluma kakhulu ngokuthi yena uzavimba izizalwane zakwamanye amazwe ukuze zingahlali kulelo lizwe. Kodwa-ke nxa sikhangela uKamala Harris yena usuke akhulume ngokuthi ufuna ukuthuthukisa amalungelo abantu ngezindlela ezishiyashiyeneyo. Nxa sithi siyakuqathanisa ukuthi uDonald Trump yena uvele ngosomabhizimusi, osomabhizimusi siyakwazi ukuthi ngabantu abathanda ukuthi bavikele amabhizinesi abo lokunye nje okungabe kuphathelane lomnotho, ngoba labo bengabantu abakhuluma ngezomnotho kakhulu. Kodwa kuKamala nxa sithi siyakunanzelela, imbali yakhe iveli yileyane yokuthi ngiyokuvikela amalungelo abantu njengoba ubeke waphatha izikhundla zokuba ngu-attorney ezindaweni ezijiyeneyo, attorney general lapha ezigabeni lapha kade ihlala khona. So konke khona oko vezi ukuthi vele nxa sikhuluma ngabantu laba ababili, omunye le background yezomthetho, omunye le background yezamabhizimusi, and siyakwazi ukuthi osomabhizimusi bangakhuluma loba kuyini kwenzela ukuthi ibhizinisi zabo ziye phambili. Njalo nxa sithi siyakukhangela futhi inkulumo kaDonald Trump iliyana ebuya lokuhlokoza abantu okudala inhlokoma njengalokho kwaba khona ngesikhathi yena esala ukuphuma esihlalweni ngalwana mnyaka. Kodwa-ke nxa sikhangela uKamala Harris ngabantu ama-Democrats vele ungananzelela akhuluma kakhulu egxile ekuthuthukiseni amalungelo abantu, ekulondolozeni, ekuvikeleni amalungelo abantu lokuthuthukisa nje inhlalakahle yabantu.
Lo umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust esixoxelaye ekobulawayo. Ukuze sizwe ukuthi ukhetho lwemelika luthinta njani abesifazana labezokholo, sixoxe lonkosikazi Teresa Dangwa owenhlanganiso yeDiaspora Women Arise njalo engumfundisi.
Ngiyabonga kakhulu Sithandekile, ngithuba lokuthi ngikhulume lami ngekhetho elenzakalayo lapha eMelika sikhangela ngelungelo yabafazi. I-time eqakathekileyo kakhulu okokuqala ukhonokho nje ukuthi it's been a long time ukuthi abafazi babengavunyelwa ukuvota many decades ago. Kodwa kathesi lathi sesilayo imvumo yokulovotela, and sihamba siyavota sivotela anyone esimfunayo. Akula muntu ositshelayo ukuthi kumele livotele leyi party kumbe libe livotele lowana. Uwedwa uyazichuzela whoever omthandayo, right? Ngukhetha omthandayo. So it's peacefully, kungela anything you are scared of. So yisikhathi esichazayo kakhulu. And then kuma policies izinto ezihambelana labafazi eziphumayo kukhetho leli, kuhambelana nama iningi lendaba ze immigration, indaba ze women's health, especially abantu bekhuluma ngelungelo lomuntu wesifazana ukuthi ekhuphe isisu kumbe engekhuphe isisu, kube sekuhambelana lokuthi abafazi babe le equal opportunities, kungebe discrimination on any level. Anyway, whether kusikhaya, kusemsebenzini, kusendlini, kusephandle, sidlala, whatever, kumele ngakube lama discrimination. So economic empowerment ikhona, and ukuthi nxa besebenza benikwa imbadala yabo kumele ifanane lembadalo yamadoda, ngoba lapha indawo eziningi kazi amafazi kabanikwa ipay yabo is always less than ipay yamadoda.
Phakathi kwababili laba abancintisayo, nguphi esingathi ulwela ilungelo labesifazana okwedlula omunye ngombono wakho?
Wonke bongu-2 bathi bayalwela ilungelo zabesifazana, but ungakhangela ku-history yabo ukuthi lowu historically ngowuphi okhanya zathi umelela ilungelo yabafazi ukwedlula omunye ungakhangela into ekhulunywa kakhulu ngo Donald Trump ekhulunywa kakhulu yikuthi yena kabambi abafazi kuhle even indaba yokuthi laye wake waphuma ebamba isibharo kwabanye abafazi i-sexual abuse so indaba zonke zikhona even kumakhothini abantu bemhambisa kumakhothini ebhadala ama-fine and then ukuKamala Rice ungakhangela naye i-history yakhe uyalwela ilungelo zabafazi on many levels. So ukuthi uzavotela bani mina ngeke ngakwanisa ukuthi njengomfundisi kaSolungelo lami ukuthi ngitshele umuntu ukuthi kumele uvotele uzibanibani lozibanibani ngoba that's not in our authority, that's behind above our pay grade, if you will. Njengabafundisi kumele sithi hey hambani yovota ukuthi uvotela bani sokuza ukuthi wena uhambe phambili kwenkosi ukhuleke uzibuze ukuthi umuntu ole omelela ilungelo zabantu not just ukuthi nje abantu besifazana and who is in line more in line with God ngoba umuntu ngumuntu uyaphambanisa but all in line is God with the thing with the word of God ngubani number one and number two ubuze yena inkosi ngoba inkosi iyokwazi umoya womuntu ukuthi phakathi umuntu ufuna uhamba nje ama politicians bayahamba bekhulumele indaba but nxa sebengenile sibile ehofisini xa becampaigner they talk a good game but nxa sebesehofisini baza kwenza whatever abakufunayo ngoba sebewinile so wena kumele uthi nkosi wena ngokwazi inhliziyo yomuntu njengokwazi inhliziyo yomuntu ngicela lami umvulele lami ngibone umuntu engimele ngimvotele and then God is faithful to show to you.
Ungathini ngokuncintisa kukankosikazi Kamala Harris kukhetho olumqoka kangaka engowesifazane?
Kuyachaza futhi ngifuna nje ukuthi kuyachaza ukuthi sibona uKamala Harris eyimelele abasifazana at that level of leadership. Ukuthi yinto encourageayo ngoba for many decades we have never had a woman president. So yinto esinqa even abathina igeneration yethu le generation yabantwana bethu amankazana bayabona ukuthi oh lami ngiyakwanisa ukufika at this level lama angimelanga ngivalelwe amahlangu ngokuthi mina ngingumuntu wesifazane. Lami ngiyakwanisa ukufika kuma ofisi ikona lawo awaphezulu. It doesn't matter even nxa kuyi ofisi ye company, i ofisi yani ye politics akulandaba. Lami njengomuntu wesifazane senginikiwe lami ikubona ngibona ukuthi lami ngilethuba lokuthi lami ngifike khonapho. Uyibini ukhamalela ayi whether unyanqoba kumbe kanqobi siyabona ukuthi hayi kuyachaza sibili ukuthi sibone umuntu wesifazana efika kulevo yona leyo. Ngiyabonga kakhulu inkosi iphathe kahle.
Lo ngunkosikazi Teresa Dangwa owenhlanganiso ye-Diaspora Women Arise njalo engumfundisi esixoxelaye eseNew York khonapha eMelika.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X ne-VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athe alindele ngabomvu ukubona ukuthi ukhetho lokudinga umongameli weMelika luzaqhutshwa njani kanye lempumela yalo. Sizwe ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zihlaziya okuningi ngalolu khetho. sizwe njalo umlando womunye wabancintisa kukhetho lwemelika umnumzana Donald Trump. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjeni kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.